Soku izika atisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku-Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise-Washington DC.
Olamukela emsakazweni we-Studio 7 ngolwesibili mhlaka 31 Mfufu 2017 ngu-Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Ukuphila kwethu ukuthengisa kathi simsenza ikho. Labantwana sebomama basemarizeva bafuna ukuphila nathi kathi sivuvuzi selibuya bafuna inhlanyelo okuye okuningi. Labantwana abaselayo yabazali abasibadini nayo. Kwakukhangele khona konke ukuthi lathi singabantu afuna ukuphila.
Amapholisa aze ngobuningi ukuzoyethusela abaphila ngokuthengisa edolobheni leHarare akade besenza umhlangano obuqoqwe ukubonisana ngokuhlukunyezwa kwabo.
So information iyasilela kakhulu ngapha emaphandleni eGwanda ukuthi kube nenhlelo esizenza njenge-victory through using theatre, music, dance and drama. Bringing awareness ebantwini kuba ne-GVR kuyini. So siyakuveza khonokho kumadrama sibakhuthaza sibafake ulukuluku lenduzula yokubana besikune phezulu beyibhalisa.
Iningi labatsha emhlubulweni wezansi yeGwanda bakhala ngokuthi lokhu besemnyameni ngodaba lokubhalisa amagama abo kuluhlu lwabavoti. Ugatsha lwezempilakahle lunikeze umanisipala wakobulawayo imali yokuthenga imithi lamajekiseni wokuhlaba abantwana abavikela emkhuhlaneni enjengebilharzia leminye. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa emsakazweni weStudio 7. Amalunga enhlanganiso yabaphila ngokuthengisa edolobheni leHarare ayale ukwethuselwa ngamapholisa aze ngobuningi ukwenzela ukuthi babe lokwesaba baqhubekela phambili ngomhlangano obuqoqiwe wokubonisana ngokuhlukunyezwa kwabo ngamapholisa. Okuningi asikuzweni kuMavis Gama eseHarare.
Bebethukuthele abaphila ngokuthengisa laba beganulwabo lapho behlangana e-Anglican Cathedral, lapho abanye babo bebelandisa ngezehlakalo zokuhlukunyezwa kanye lokuthathelwa impahla enye yangkhona isisetshenziswa ngamapholisa. Kabazange bawanake amapholisa abehlomile ngezikhali ezivalisa induku lokunye okuninginingi okusetshenziswa ukuhlukumeza uZulu ngesikhathi egombolozele lindawo lapho bekusenzelwa khona lomhlangano. Lo ngumhlangano waqala ukuqhutshwa ngabaphila ngokuthengisa laba selokhu uMongameli Robert Mugabe wethula isiqondiso sokuthi basuswe emigwaqweni yedolobho ebachaza njengengcikeza bethi bafuna ukukhulumisana labo phezu kwalolu daba. Umnumzana Jahana Dube ophila ngokuthengisa uthi udaniswa yikwenza kwababathathela impahla abasuka bazithaphuzele yona.
Ukuphila kwethu ukuthengisa kathi simsenza ikho. Labantwana sebomama basemarizeva bafuna ukuphila nathi kathi sivuvuzi selibuya bafuna inhlanyelo okuye okuningi. Labantwana abaselayo yabazali abasibadini nayo. Kwakukhangele khona konke ukuthi lathi singabantu afuna ukuphila. Iproblem ekhona kathi ukuthi xa bangafika abaniki umuntu isikhathi sokuthi noma wodwa angamthathela ivili ukuthi abuye azobona ukuthi izinto zakhe sezifakwe ngaphi. Siyabonga ukuthathwa sihambe. Njengalezi izicathu ezatshontshwayo lezi zathathwa lapho umuntu wayeqhina khona izicathu zakhe. Wazi ukuthi silandela ku-HQ ye-council yikho wathi wakhona izicathu ezitshontshiwe ezinye zakhona akasazitholanga.
Udube ethi umqoka ukuba abaphila ngokuthengisa njengaye bamanyane ukukhuluma ngalizwi linye ukulungisisa le nkinga asebebhekane layo.
Njengoba sikhangele ilizwe lethu kathesi singabantu banye, umuntu omunye uyangena ku-pirating ngenxa yokuthi akula msebenzi, omunye angene ku-vending ngoba akula msebenzi, omunye ayenze uko-change money ngoba akula msebenzi. Kufanele sihlale lokho sibambini njengakusukela kuqala, kungabi lomuntu ozahlukuluzwa kumbe ozathathwa izinto zakhe.
Umgcini sihlalo weNavuz umnumzana Stem Zorwadza utshela intatheli zindaba ukuba abethuswa yikuba khona kwamapholisa wona abeze ngobunengi ethi ngoba benze wonke ngokusemthethweni bazisa abomthetho njengalokho kuthiwa ngumthetho we Public Order and Security Act posa wona ungakhulumi lutho ngezokuthi kumele banikezwe imvumo uxwayisa amapolisa la uzorwadza ukuba ehlukane lomkhuba ohlukumeza lokuchaya abaphila ngokuthengisa lapho bebasusa ezitaladeni abathengisela khona.
So if the Zimbabwe Public Police continue to break this law,
amapolisa engaqhubeka ephula umthetho angazi akhala uZulu isenza okufanayo, kumele bazi ukuba yibo abayabe bekuqhalile lokho ukungahlonitshwa komthetho.
Bakhona abenhlanganiso ezehlukeneyo abaze ukuzasekela lomhlangano abaqonqosele abaphila ngokuthengisa laba ngokuqakatheka kokuphatheka kukhetho njengenye yendlela engasiza ukulungisisa inkinga ilizwe libhekane lazo. Beqalisela ngokuyabhalisa ukuvota kuhlelo olwenziwa okwamanje olwe-BVR oluqhutshwa ngabe-Commission ye-ZEC elizweni lonke. Abaphila ngokuthengisa bathi bazovukela mihla yonke belubhekise emahofisini ogatsha lwezisebenzi lenhlala kahle kaZulu uyadinga usizo kuze kuthi selulungisiwe udaba lwabo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumenzi Gama.
Kungenani lokuqala kwehlandla lesibili lokubhalisa kakutsha ukuvota phansi kohlelo lwe-biometric voter registration, iningi labantu emhlubulweni wezansi yeGwanda ikakhulu abatsha bathi lokhu besemnyameni ngodaba lokubhalisa amagama abo kuluhlu lokuvota osekudale ukuthi iqembu le-Victory Siyanqoba lisebenzise imidlalo lokuhlabela ukuze lihuge uZulu ukuyabhalisa ukuvota. Uvusisizwe Mkhwananzi usipha loludaba eseGwanda.
Emhlanganweni obuqoqo leqembu leVictory Siyanqoba ngomgqibelo entepe obujonge ukufundisa abatsha ngodaba lokubhalisa kuvota kanye lokuthula kuphume obala ukuthi iningi lokhu lingelalwazi ngodaba lokubhalisa ukuvota olwe-Biometric Voter Registration, i-BVR. Umhlangano lo uqhutshelwe esikolo sentepe engamakhilomitha angama-40 usuka edolobheni leGwanda njalo bekulabatsha ozobhuku kanye lamakhansila abakade besuka eziqinithini ezi yeneyo. Umqondisi weVictory Siyanqoba Trust uDesire Moyo uthi sebekunanzelele ukuthi iningi kalila lazi nge-BVR njalo sebesebenzisa imidlalo yamadrama lokuhlabelela ukuze bahuge uZulu ukuyabhalisa ukuvota.
Ngapha emhlubulweni wangapha welizwe ngoba abantu abaningi bangapha kabala ama-radios njalo kabalaleli ama-radio lababala ama-radio ama-television akula signal se-TV. So information iyasilela kakhulu ngapha emaphandleni eGwanda odinga ukuthi kube lenhlelo ezinjengalezi esizenza njenge-Victory through using theatre, music, dance and drama, bringing awareness ebantwini kuba ne-BVR kuyini. So siyakuveza khonakho kumadrama, sibakhuthaza, sibafake ulukuluku le ndluzula yokubana besukune phezulu beyibhalisa.
Ukhansila wentalala uMnumzana Khosa Ndlovu uthi njengenkokheli sebethethe umthwalo wokufundisa uZulu ngodaba lokubhalisa ukuvota.
Abantu balalo ulwazi kodwa luseselufitshane ngoba umsakazo wamaradio ayakhuluma. Thina lathi njengoba ukhokheli sesihambile ezigabeni phose kuma-villages wonke, kodwa-ke njengalokhu lungakafiki lolo hlelo alukafiki lapha esigabeni sethu, siyazwa ukuthi luyabuya luseduze. Kodwa-ke sizaba lokho siqhubeka thina okwethu ukuthi abantu bathole ulwazi lokuthi kufanele bahambe baye.
Usobhuku wesilonga uNkosazana Edna Ndlovu laye obesemhlanganweni uthi esigabeni sakhe uZulu sengathi uyaluzwisisa udaba lokubhalisa ukuvota ngoba lumenezelwa le midlalweni yenguqu.
Lesilunga abantu sebekwazi ngoba sike saba lomhlangano oka-MP wakwazisa ebantwini ngoba kwakule iqembu labantu singenile. Kwesakithi sigaba nginanzelela ukuthi abaningi bayaphatheka ngoba kuleyo ama-sports orala amabhora babuya babuthane babe baningi, abaningi sebekwazi sinkuthi.
UNkosazana Esther Zitha weVictory Siyanqoba uthi uZulu akumelanga yesaba ukuyabhalisa ukuvota loba seke wadala amacala phambilini.
Abantu nxa kukhulunywa nge-BVR abaningi bathe bezwa kuthiwa uyathathwa ifoto then nge-fingerprint, but i-BVR yona leyo kuthiwa ayiseziyenze kunokuyalo wokuthi ngathatha i-fingerprint yakho sihlezi ipota zonke ndawo ukuthi umuntu lwana usekhona lapha sesimthoni nathi sokhululeka nini loba wakho waba lecala kuba uhambe emapholiseni wafika wabanjwa wathatha i-fingerprint yakho ungesabi ukuthi kuthiwa i-fingerprint yami ikhona emapholiseni.
Umnumzana Charms Ncube osakhulayo entalale ngomunye othi ubengaluzwisisi udaba lwe-BVR.
Le ngifundile okunyekade ngingane ngangikuzwisisi kakhulu indaba le-BVR ukuthi kahle yona ngikwayi-frosting ekade ngingakuzwisisa kaka ngikuqakatheka kwama-photos lama-fingerprint kunokuthi nje ukungibhala ngomzondo wafoto.
Uhlelo lokubhalisa kuvota luzaqala ezansi yeGwanda kumaviki amabili alandelayo mhla zilitshumi lasithupha kuLwezi. Iqembu le-Victory siyanqoba selihwatshe idlalade elikhuthaza uZulu ukuyabhalisa njalo moya uthi basapheka enye ingoma ezahlatshelwa ngesiSuthu. NginguVusisizwe Mkhwananzi owendaba ze-Studio 7 ngiseMpepe eGwanda.
BVR, it's that time of year again. Registering to vote. BVR, we all register afresh.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkomo.
Asambeni madoda.
Uyakwazi na lapho kumele uyebhalisa ukuvota. Isigaba sesibili sohlelo lokubhalisa ukuthola ilungelo lokuvota ngomnyaka ozayo ka-2018 oluqhutshwa yi-Commission ebona ngezokhetho eYezek siqala mhla ka-29 Mfufu sisiyaphela ngoLwezi 13, 2017. KoBulawayo, Bulawayo, South and Central, ePhelandaba Mpopoma, eMakhanjeni, eMthumbane, eLobhengula, laseLuvuko. Harare Metropolitan, Harare Central, Harare East, Harare West, Harare North, Mount Pleasant, Sunningdale, Mabukuta Fara, Hatfield, Southerton, Highfield East, Budiriro, letibaraseko. Manicaland, Nyanga, North and South, Mtasa, South, North and Central, Lemtare North, eMashonaland Central, Shamva, North le South, eGurube North, eMount Darwin East le South, leRushinga, eMashonaland East, uZumba Maramba, Maramba Pundu, uZumba, Murewa North West le South, eMarodera East le Central, eMashonaland West, eHurungwe East, Makonde, eChinoyi, eMakonde, eMangura, Kozimba, Zimba West, Kanyele North, eMashingo, Chivi Central, eNorth naseSouth, Mashingo North, South, West leCentral, leMashingo Urban, eMathebeleland North, eLupane East, eCholocho, North leSouth, leMguza, eMathebeleland South, eMathobo North, kanye leSouth, eBubulilima East, kanye leWest, eNkabazwe eMidland, ngokweSouth leCentral, ngokweSasami, Mberengwa West, eSouth, North, le-East, izishabane Ngezi, kanye lezishabane Runde. Kodwa phela, lawa ayisiwo wonke ama-centers elingabhalisa kiwo ukuvota. Lilakho ukuwathola kuwebhusayithi yethu iThe Voice of America ethi www.voaindebele.com.
Ugatsha lwezempilakahle selunikeze umanisipala wakoBulawayo inkulungwane ezilitshumi lasiyagalombili zamadola i-$18,000 yokuthenga imithi lamajekiseni okuhlaba abantwana kubavikela emikhuhlaneni enjengebilhazia leminye. UBathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
Ikhansili yedolobho lakoBulawayo isiqale uhlelo lwesithupha lokuthontisela lokunikeza amaphilisi okuvikela umkhuhlane webilihaziya kanye lokuvuvuka inyawo okubizwa kuthiwa yi-elephantiasis lemikhuhlane etholakala enhlabathini. UDokotela Khula Muzinyathi, umqondisi wenhlelo zempilakahle kukhansili yakoBulawayo, uthi uhlelo lolu luzakhangela imikhuhlane emithathu ebalisa owebilihaziya otholakala emhlabathini, owehemimphiasis lowe-lymphatic filariasis ezikolo lama makliniki kakhansili.
Imikhuhlane esiyabe siyikhangele kwakathesi mithathu kule kuthiwa yibilihaziya esijayele ukuthi siyibone kakhulu nxa umuntu ethambisa ekucineni kuphume igazi. Kulomunye okuthiwa yi-soil transmitted helminth esiyabe sibona umuntu esiba lamawemusi phakathi lapha emathunjini. Then kulomunye okuthiwa yi-lymphatic filariasis esiyabe sibona umuntu evuvuka izitho zomzimba. Into esiyijongileyo yikuthi abantwana labantu abadala bathole amaphilisi lawa ukuze ama ikhuhlane le ingandi ebantwini kukhangela ukuthi ngomnyaka ka 2020 kube sekwehlile inani labantu abalemkhuhlane le ngamashumi ayisikhombisa nanhlano ekhulwini.
Egcizelela amazwi kanyathi umnumzana Patrick Ncube ongumsekeli kamqondisi kugatsha lwezempilakahle ekhansilini yakoBulawayo uthe uhlelo lolu lujonge kakhulu ukuvikela imikhuhlane ethi baza kuya ezikolo lamaklinika wonke aleli dolobho.
Silohlelo lapha oluzoqala mhla ka 30 October kusiyafika u 4 November. Uhlelo lolungu lokupha abantwana amaphilisi abavikela kumkhuhlane webilharzia, lo mkhuhlane otholakala abantwana belama worms esiswini, kube njalo lokuthontisela kwabantwana ngovitamin A. Sijonge ukuthi bonke abantwana abafanele ukuthi bathole loluncedo batholakale befikile endaweni zethu lapho esizabe sisebenzela khona.
Umongi wekhansili yakoBulawayo umnumzana Claude Khuphe uthe uhlelo lolu luzakhangela abantwana abaleminyaka emibili kusiya kutshumi lanhlanu lokuthi abadala labo kufanele bathole lawo maphilisi.
Uhlelo lolu lwe-Mass Drug Administration luzaba lukoBulawayo wonke jikelele. Sizaba sinika amaphilisi okwelapha umkhuhlane we-bilharzia, lo mkhuhlane wama-worms esiswini, lo mkhuhlane okuthiwa i-lymphatic filariasis okuvuvuka izitho zomzimba. Ema-clinics wonke akoBulawayo lasezikolo sikhangelela ukuthi bonke abantwana kusukela ku-1 year kusiya ku-15 years bahambe either e-clinic laba basezikolo sizabalanda ezikolo.
Obona ngokukhankansela inhlelo zogatsha lwezempilakahle ekhansilini yakoBulawayo unkosikazi Sitshengisiwe Siziba uthe uhulumende ubanikeze inkulungwane ezilitshumi lasitshiyagalombili njalo imali le ayeneli kodwa bazadinga kwezinye inhlanganiso ezivame ukubancedisa ngalesi sikhathi.
Ama-populations ethu vele ukuthi divide 18,000 yona leyana usukhangela nepopulation yakoBulawayo ukuthi uthi vele igcina isiku 0.0 something cents per person. Uzabe kutshengisela ukuthi vele inlutshwane imali yakhona. So i-challenge esilayo kathesi ukuthi imali yakhona ikhona. But okwakathesi basebenza ngemali yona le ekhona bese sidinga lama-partners angasincede. Sizabe silabo saba nomhlangano la.
Isakhamizi sakoBulawayo unkosikazi Minenhle Hadebe uthe inhlelo lezi ziyasiza kodwa kwezinye izikhathi abantwana basala sebegula ngendlela engazwisisekiyo.
Khankaso lolu lokuhlaba abantwana ezikolweni thina abanye asiluzwisisi ngoba kwesinye isikhathi umntwana engahlatshwa agcine segula kugcine kusiba ngumthwalo futhi lakithi ngoba sikhumbula kuqala babe sibhoda sibili besitshela kodwa khathesi siphongukuzwa sokuthiwa abantwana kusasa babuye bethwele imphako bayahlatshwa esikolo. Abazange basi-adrese basitshele ukuthi kuzayenzwa njani bahla bebanathelana amaphilisi wona lawo.
Ikhansili ikhangelele ukufinyelela izikolo lamakolishi ezingama-200 labantu abedlula inkulungwane ezingamakhulu ayisithupha lamashumi ayisificaminwembili lasithupha. Uphenyo olwenziwa yinhlanganiso yezempilakahle yamazwe omhlaba luveze ukuthi imikhuhlane le ihlasela abantu abayizigidi ezingamashumi amahlanu lasikhombisa 57 million e-Afrika. Ngimele iStudio 7, ngikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Live Talk lamuhla kuhlelo lwabatsha lwe-The Connection. Sixoxa ngokusetshenziswa kwezokwethulwa kwembiko enkundleni zokuzilibazisa zebulenjini i-social media. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Alevalaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singakangeni esigabeni esilandelayo othi ke sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Embikweni wakhe wakuqala emphakathini ngemva kokukhethwa njalo kukamongameli uHuru Kenyatta ukhokhela ele Kenya umkhokheli womanyano wamabandla aphikisayo uRaila Odinga uchaze ukhetho oluphindiweyo ngeviki edluleyo waqala ukhalalileyo ukulungena njengehlazo ekhuthaza uZulu welizwe lakhe ukusebenzisa ilungelo lakhe ngokungahloniphi impumela le. ELeSomalia libikwa kulilizwe elilesilinganiso esikhulu sentatheli zindaba ezibulawa zisemsebenzini. Umsekeli kasibalukhulu webhanga lesizwe eleReserve Bank umnumzana Khuphukile Mlambo uthi uZulu labo somabhizimusi ngabe bayasa imali yabo emabhanga ngabe imali kayisileli elizweni. Umlambo wethula imbono yakhe emhlanganweni obuqoqwe ngabesonto ye-Seventh Day Adventist Church koBulawayo ngempelasonto. Kodwa isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eyeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi uyalandula limbono esithi uhulumende usehlwilekile.
Ngalenda lomsilela kwemali lokhu siya phambili sibekulusibola ukhulu ngoba ungazikhayela emabhenki khonapha uyafika umuntu kwe-ATM ezinyakaza ngama-$50 ngokuba lapha sokwehlile zaya kuma-20 ezehlile zaya kuma-$14 ezinye zehlile zaya kuma-$10 emabhenki. So kuyatshengisa umuma okhona mubi ungakungena kuma-supermarket ufike abantu engxenye usebenzisa i-SIDing ukuze ucela i-cash uthole kwezindawo zeli-cash ekhonabalayo uzalulembele ngikhumbula ukuthi nawe engxenye uthenge into eze-$50 uthole ingxenye $25 $10. So hayi umumo wemali sibili mufi and uqhubeka usuya phambili lapha sihloship olukhulu sikule ukuthi sokufanele ukuthi uhulumende abone ukuthi lingana indaba yemali ngoba abantu bayadibeka abantu bashona emabhenki abanye bele emsebenzini babaleka besiyalayini emabhenki engatholi le mali yakhona avukele kukona. So hayi abantu babashukuluza kakhulu.
Umlambo uthi enye imbangela yokusungula ama-bond notes yikuthi uZulu wayesisa idola leMelika kwamanye amazwe. Uthi imali engafika phose ibhiliyoni elilodwa isuswa elizweni okungekho emthethweni ngamnyaka munye. Emaphandleni ukusilela kwemali kuphambanisa impilo yezakhamizi. Omela iBinga South edalele ePhalamende umnumzana Prince Dubeko Sibanda uthi amalobolo lokangaziwe sekubhadalwa ngamafoni.
Impilo siguqukile eBinga endabeni zokuswelakala kwemali. Esasekwazi kudala ukuthi khona umuntu nxa efuna ukuyathenga ukuthenga uyahamba ephethe imali isezandleni ngesesikhwameni akusatholakali. Sesiphila ngemali ezisemafonini. Yonke into oyifunayo eBinga kufuze ukuthi ube le mali esefonini engabonwayo. Ngitsho nje lamalobolo labo kangaziwe sebekhitshwa emafonini. Okwenza ukuthi impilo ibe nzima ikakhulu siyakwazi ukuthi eBinga abantu baphila ngokulima, abantu baphila ngokuthiya inhlanzi. Abathiya inhlanzi laba ukuthi bona bethi akusinika imali efonini, abaningi bakhona amafoni kabalawo. Yindawo enendawo ezinye ezingela ama-network. So ukuthi noma ukuze umuntu abe lefoni akusoze kumncede lutho. Okwenza ukuthi ibhizimusi lempilo ibe nzima kakhulu esigabeni seBinga.
Ukusilela kwemali lokhu sekubangele ukuthi intengo ikhuphuke ezitolo. Ukansela wedolobho leHarare umnumzana Peter Moyo uthi impahla yokwakha isikhwele okwesabekayo ngenxa yokusilela kwemali emabhanga.
Into esihlupha kathesi nxa ufuna ukuthenga ulutho amanye amashop nokutshela ukuthi kona sifuna i-US dollar bathile. Nxa ufuna ukuyathenga kumbe e-supermarket into zakhona seziqhelile tam 3 or 5 tam. So akula muntu olemali la, umuntu wonke yabozihambela ngaphandle kwe-government lama-ministers yobantu abanemali. Hayi, intengo khangela ubone nxa ukuthi uyakha uvele la even ule 100,000 ube kwazi ukuthi kona kaula mali mina izolo umvekelo sengipha wona ngihambe ngayethengisa okuzinto okuncane yalokwe-septic tank okubili ngithenge $90 it's shocking umuntu uyahluphekela lapha eZimbabwe la akula ilinisenda akulamuntu ekhaya okhapha uhambe ngani kwesikhathi ipetrol iyashelakala sekuyathiwa kutshele amanye ama-sestation ezingaso siwakhulume ngamabizo bayakulalela bakutshele ukuthi kona khona sifuni sifuna i-cash wena i-cash yakhona ngawunayo ebhenki ufike ulale ebhenki uyabungela mali yakhona bayakutshela bebhenki ukuthi akunamali la
ukonakala komnotho welizwe sekubangele ukuthi labezokholo abafana le-Seventh Day Adventist Church labo baqoqe imbuthano ezama ukudinga isisombululo sodubo lolu. Okwamanje-ke sesisizwa udaba oluveza umbono kahulumende welemelika.
Ilizwe lemelika lithi selincedise kakhulu elebhema ukuthi libe lenkululeko ebalulekileyo. Loba kunjalo uhulumende wemelika uthi ukhathazwa yokukhahlanyezwa kwabantu bohlobo lweRohingya esabelweni seRakhine State. Uheather Nwet isikhulumele sohlangothi lukahulumende wemelika olubona ngokudlelana lamanye amazwe olwe-State Department uthi labo abakhahlameza abantu kumele babotshwe bajeziswe ngemfanelo. Lokhu yikho osokwenze ukuthi ilizwe lemelika livimbe umthetho we-Jade Act obuvumela iziphathamandla zebutho lebhema ukuthi zethekelele elemelika njalo imelika idinge indlela zokufakela labo abephula ilungelo loluntu izijeziso zenotho. Iziphathamandla zebutho lebhema kazisavunyelwa lokuzefunda okuthiyeneyo kubutho lemelika. Ilizwe lemelika lisebenza lenhlanganiso ezithiyeneyo ukwenzela ukuthi lifinyelele indawo ezithiyeneyo ebhema lapho kulabantu abakhahlenyezwa khona. Elemelika likhulumisana njalo lenhlanganiso yamazwe womhlaba wonke jikelele e-United Nations lezinye ukwenzela ukufakela abephula ilungelo loluntu ebhema izijeziso zenotho. Ilizwe lemelika lizaqhubekela phambili lincedisa elebhema ukuba libe lozibuse ogcweleyo njalo lokuvimba ukukhahlanyezwa kwabantu eRakhine State. Abantu abedlula inkulungwane ezingamakhulu ayisithupha babaleka endaweni le kusukela umhla ka-25 ngoNcwabakazi.
Lolo ke bekuludaba oluveza imbono kahulumende welemelika.
Biometric voter registration. Biometric voter registration.
PVR. It's that time of year again. Registering to vote. PVR. We all register afresh.
Biometric voter registration.
Biometric voter registration. Kaida Papa Lazi is the biometric voter registration. A new registration system for every voter. We all must come out and go out in numbers to register afresh, anew. A new beginning, a new start. BVR, biometric voter registration. For all, a new start, a new beginning. Afresh, anew.
Victory sizonqoba iqembu le Victory siyonqoba ke lelo lisigcibela uhlelo lengoma ithiwa BVR. Singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba ebesilazo lamhlanje. Amapholisa aze ngobunengi kuzoyethusela abaphila ngokuthengisa edolobheni leHarare kade besenza umhlangano. Iningi labatsha emhlubulweni wezansi yeGwanda likhala ngokuthi lokhu lisemnyameni ngodaba lokubhalisa amagama abo ukuvota uhlelo lwe-BVR. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu, igama nguChris Gande, ngilitshiya ke kuStudio 7 Live Talk lilo Mike Hobe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa iyi nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.